Ekhuluma emkhosini wokwethula lohlelo Johannesburg lamhlanje umphathindaba ogatshalezwa amapholisa uMnumzana Fikile Mbalula uthi lolu hlelo oluzaqhutshwa ngamaviyo wonke zomvikela ehlangene luza ngena kuzo zonke indawo zelizwe kuzingelwa izigangi.
We've got no time to waste time. We intensify our efforts in the fight against crime. From here, Operation Fiela 2, as sanctioned by Cabinet, will be in full swing.
Iningilezi lanwa zeZimbabwe lithi liyavumelana lemizamo yonke kahulumende ekuqeda ubugebenga. Endaweni esifana leHillbrow, Beria, Uvel, lapho kuhlala khona izalwane zeZimbabwe eziningi, kubulawa abantu mihla yonke abanye bebanje unkunzi emini libalele. Izizalwane zeZimbabwe uMnumzana Mlungisi Ndlovu uthi azibotshwe zonke izigebenga kungakhathalekile ukuthi zibuya kuliphi ilizwe.
Yona icrime yakhona is too much ezweni lasekhona. Isirias kakhulu ukuthi iyasabisa ama-states akhona. And knowing ukuthi izizalwane abasebaziyo abantu basekhaya. Into ebuhlungu kakhulu le. So ngaleyo ndlela ngithi asizameni ukulwa la icrime. Sinxuseni lamaphoyisa, sinxuseni lesizwe sase-South Africa ukuthi basincedise.
Ngo-2015, i-South Africa yasungula uhlelo olufanayo ngemva kokuqhamuka kodlakela olwalubhekiswe kwabakwamanye amazwe. Kodwa-ke kwaba lensolo ezivela kwabanye ababesithi kwagcinwa sekuzingelwa abaselizweni kungekho emthethweni. Unobhalwe ebandla le-United Democracy Movement uMnumzana Andrew Nyathi uxwayisa uhulumende ukuthi angalahlekelwa zinhloso zalo hlelo.
I-Operation Fiela siyacela ukuthi okokuqala kungabi yindlela yokuhlukumeza abantu beZimbabwe abalandela abaphila ngomthetho ngendlela eqondileyo. Sicela ukuthi kube lokuhloniphana, abantu behlonitshwe, kusetshenzwe ngendlela eqondileyo.
Kanti komnumzana Josephat Ncube uthi sekuyisikhathi sokuthi abakwamanye amazwe labo baziphathe nxa bengafuni ukuthanyelwa kulolu hlelo.
Ebugebengini lobo kuthiwa benziwa ngabantu baphandle, hayi bona bukhona sibili ubugebengu, angihambisani labo. Kumele ngabe labo abantu bayazinuka amakhwapha babuyeke ubugebengu.
UMnumzana Mbalula uthi ngesikhathi kuqhutshwa lolu hlelo kuzabe kuhlangene amapholisa, amasotsha, abogatsha lwendaba zasekhaya ababona ngezemithelo lezinye ingatsha ezicubungula amacala achiyeneyo. Mele Studio 7 Johannesburg, South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.